izakhamizi zemandebeleni zithi uhulumende uma eseswele okokwenza kaphume embusweni ayeke ukwephula amalungelo abafundi ngoba ukuba labalutshwana akutsho ukuthi isikolo sivalwe. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba izikolo zivele zingumango omude kulemizi njalo inengi labafundi lifundiswa ngababalisi abangazi ulimi lwabafundi okubangela ukuba lenani labafundi abaphumelela esikolo lehle. Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi inkulumo kaNkosikazi Masango ngeyomuntu ongazi ngezemfundo ngoba abantwana noma bebalutshwana balelungelo lokufunda.
Siyakwazi ngabantu abahamba befundisa balemfundiso yokuthi abantu beMatabeleland balutshwane kulabantu beMashonaland. So imicabango kaMasango le kugcizelela nje ukuthi yindlela abafuna ukuphilisana layo labantu beMatabeleland. Kodwa thina sithi hayi umntwana angathatheli ilungelo lakhe lokufunda ngoba balutshwane esigabeni. Njalo ma sikhangela i-acceptable teacher to student ratio 1:15 yiyo i-acceptable ratio.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uthe yingabomo ekhulunywa ngumabhalane wezikolo ethi kwaqalwa kwavalwa amankampani sebefuna lokuvala izikolo.
Sikhangela ukuthi yonke into le bayenze ngabomo ngobuciko obukhulu bevala i-industry ngobulawayo beyi-transfer beyisa eHarare yonke into ethizakala. Even ungaze ukuthi ukhangela thi esikukulwa kukhona phakathi kwanamaphati whether is MDC ZANU-PF labo NPP kamjuru kubanga izikhundla bekwazana kuzana thi kubanga izikhundla ngoba kulomunye umhlobo obona wathiwa ngumhlobo ongcono kulomunye.
Unkosikazi Sichasisile Ndlovu weGwanda Community Youth Development Trust uthi izikolo ezivele zifuna ukuvalwa ngezisendaweni yamapulazi okwahlaliswa kutsha abantu ngakho ke sokuza kwengeza kunhlupho ezivele zikhona ezigoqela ukukhuphuka kwenani labangafundanga kulumhlubulo.
Abantwana bonana bafithi bazabuya ngaphi, then they will be forced to drop out from school. Then at the end of the grade, the government has been asked from Wasana a right to education for abantwana bafithi.
Izikolo eziningi emaphandleni abafundi bahamba umango omude, izakhiwo ezikhona azifanelanga ukufundela njalo ababalisi bayasilela. Kwezinye izikolo amanzi lezambuzi akula okwenza ukufunda kube nzima, lenani labafundi abaphumelela kumihloliso liqhubeke liphansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.